incwadi leyi sibisibinxa ngiyikhangele hayi kayifanelanga ukuthi ibe incwadi evela kuminista welizweni ngoba nxa uminista ezakhangela ukuthi khona amandebele malutshwana angikwazi ukuthi yena ongumhlobo bani angikwazi njalo ukuthi unguminista wuphi mbona ngani sokutshengisa nje ukuthi khona lokuyana okwakubhalwe ebhayibhilini ukuthi menemene tekeli phasini kubhaliwe emdulini ukuthi khona lobu ubukhokheli kabusekho sobuphelile yikho engikubona encwadini kaJongo
lithi lina abantu babotshwa masayana okugoqela abebandla lenu njalo abanye ngabazingelwayo njengenyamazana kodwa uhulumende uyakulandula lokho uthi akula kwephulwa kwamalungelo okwenzakalayo
ngikhuluma kanje Nkomo amalunga awebandla lethu angasalali ezindlini zawo aselala eboda ebaleka ehlala egangeni kangikwazi lokuthi mangakhi bengikhuluma labangane bami abebandla lethu koBulawayo abangasakwazi ukuthi ezindlini zabo kunjani soke siyakwazi ukuthi khona lokhu bekusenzakala isikhathi eside banenge abantu asebebulewe banenge abantu asebehlukuluziwe banenge abantu abalokhu bezingelwa kodwa bezingelwa nguhulumende uhulumende esithi kakwazi baqala besithi bona i-third force kabakasitshela i-third force yakhona nanamhlanje ukuthi yiphi uhulumende lo ucabangela ukuthi yena angakwanisa ukuthi khona abantu bonke ebaxotshe emizini yabo ebaxotshe emakhaya abo and then bese kulunga abantu bonke bevume bethi ku-right khona lokho okwenzakalayo kodwa into eyenzakalayo yilokho akusela muntu ku-MDC okusosefu mina nginjenje Nkomo ngakutshela ukuthi khona ngiyakwazi ukuthi kule instruction eyaphiwa iJoko i-Joint Operations Command ehlanganisa amapolisa ehlanganisa ama-CIO ehlanganisa amasosha ehlanganisa amagadeni eyathiwa khona wonke umuntu owaphuma esipoliseni owaphuma ku-CIO owaphuma esibuthweni owaphuma ekusigadjele angabonakala lapha abonakala khona kabotshwe evalele ejele lokho kuhlanganisa abantu abafana lami esikupolitiki but kuhlanganisa njalo abangekho la kupolitiki